iqiniso anginyeze ngakufakaza kahle kahle ukuthi kuliqiniso kumbe ngamanga, kodwa kukhona ukuthi uhlupho lukhona. Lami ngiyazithola isihlupho ezinjalo, abantu bangifonela ukuthi umuntu bengitshela ukuthi hayi ezindlini lapha sithathwa ngama-US$2 emphinji njengomuntu osikhokhele siyenze kanjani. Kodwa ngibe sesenditholanisa ukuthi kuluhlupho luhlupho lusemuntwini wonke elizweni. Kungaba nzima njengo-MP ukuthi ngitshele umnikazi wendlu ukuthi hayi lokhu okwenzayo kuhle kumbe kubi. Okukhona ukuthi abantu bahola ngemali yenale esithi ngama-RTGS, kodwa nxa abanikazi bezindlu sebecharge ngama-US$, let me say umuntu uhola 400 RTGS, ungakukhangela nge-black market rate ekhona, it means umuntu lwana usethola imali less than 40 US. Now lumnikazi wendlu nxa esefuna irenti ye-60 US, it means akusaphileki. Ngiyakwazi omala ukuthi amapholisa lawo arentile ezindlini angabanye abantu abangaphansi kohlupho lolo, just like any other sisebenzi esikahulumende esikhona elizweni.
Singathi abanikazi bezindlu babhadalisa malini xa sikhangele irenti?
Ngingazi, abantu bayehlukana. Ama-rooms 50 US to 200 US, which means umuntu oloja ama-rooms amabili, ngithi umuntu olemuli ingxenye kungenzakala-ke esebhadala ama-120 200 US, depending on the site yendawo le size yendlu yakhona. So ngokuthi yizo ivele izimali ekade zichajwa kungakawi i-value yemali leyi ezisebenza abantu, kusese i-1:1 izilo imali ekade ivele zichajwa. So kwesikhathi kunzima ukuthi umnikazi wendlu ayeshe ngemalini yeneyo. Ngibuhlungu sibili ngimi kanye labantu abangamaloja abasebuhlungwini, ngiyakwazi ukuthi kunjani. But ngenxa yesimo semumo welizwe njengomuntu okhokhele ngakwenale ndawo, lami sengimaphazaphaza, angisakwazi ukuthi ngibambe ngaphi ngishiye ngaphi.
Pho idola balibamba ngaphi? Balithola njani njengoba abantu behola ngama-RTGS kumbe amabhondi?
Kunzima, yikho lapho okule ndaba khona. Siyakwazi ukuthi ezinye zisebenza e-Victoria Falls, zisebenza ngemahoteleni, ezinye zikuma-tourism companies ayehlukeneyo. But now kudala abantu babethola lokho okuthiwe ngama-chip, but now you cannot rely impilo yomuntu phezu kwe-chip. And yena esikwaziyo thina okubalokhu semthethweni ukuthi baholiswa i-RTGS, but now abaninimuzi nxa sebefuna ama-rent ne-US$, lamanye ama-institute, lamanye ama-shop nxa esefuna ama-US$. It's not easy for anyone to take RTGS ahambe ebhenki e-Victoria Falls afika athi ngithengiselani, akasoze ayithole. So now which means abantu akusaphileki. At the end of it, sokulama-squatter term emagangeni.